ekhuluma emhlanganweni webandla lezamsiye etongogara ground eshurugwi namuhla umongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe lezimbabwe
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your country. Come with an open mind.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachumi amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise eleZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luzaphutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla le-ZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo-president uyayazi i-diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama-diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulombuthano umongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezi tshetiso lezi ilizwe selilokudla okuningi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo umnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalo nyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inano labantu abazavotela umongameli Mnangagwa, inano labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inano labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abatshetshenele. Yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sikuthola ngo-September nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hhayi abantu bamobilize.
Umsekeli weZANU-PF umnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport. Nama implementations wonke ayenziwa libandla siyawalalela, siyawezwa, siyawa-understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Hobe obekumanyano wePollard othi usasekela ibandla leZANU-PF.
Ngathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lolo oluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusuze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu ade sivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edlileyo sikuPollard. Imbono kade siyifaka eminye ubeyithatha ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuningi afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU-PF wanamhlanje ube ngokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele iTV7 ngise Shurugwi, ngimlondolozi Ndlovu.